nathi lokhu siqalisile umnyaka sisakhangele sisabona ukuthi vele usisangapha umnyaka ka-2025 but siwuqalise kuhle sisebenzelana kuhle le-council as we-agreed ukuthi khona sifuna lokhuzisanithi kobulawayo ukuthi sibone abantu basebenza ezindaweni ezivunyelweyo abantu basebenza besebenzisa ibhayelo besenzisemthethweni although usathi sisijinyisana ibhajethi yaphumelela mthuli ikhuluma nge-tax ukuthi abantu abakwi-informal sector bekumele bebhadale i-tax. So thina ezi amagroup ama-associations ahlangeneyo sesikhulumele i-ZIMRA ukuthi kayibuye ifundise phansi abantu ukuthi vele i-tax ibhadalwa njani, umuntu ukuthi ezebe lilunga lokubhadala i-tax kwenziwani. So sihamba kuma-ward sifundisa kanye ne-ZIMRA ukuthi i-tax ininjani.
Bathini kodwa abathenga bethengisa impahla ngakhonokho nxa bekhuluma ngakho ukubhadala umthelo, kodwa usithengisela amamengo akho amakhabishi lokunye, kwamele ubhadale njani umthelo we-tax? Bayalitshela yini?
Hayi, bayazitshela bathi as long usungene ku-business i-tax kumele uyibhadale, and uyibhadala nxa ukuthi uthole i-profit. I-profit itholakala nxa usebenzile. Nxa ungasebenzanga wasela i-profit, kulokuthiwa kulama-returns abhalwayo, so you record ukuthi nil-return. I-government iyakuzwisisa ukuthi hhayi usebenzile kodwa awutholanga profit. Abangakufuniyo yokuthi uphunga uthula wena usithi ngusomabhizinisi, but nxa ungubhizinisi zilithi khona lokhu ungathola i-profit yakho yedola wena uhambisa ikota yedola ku-government ngoba yimali phela kumele isebenze elizweni. So abantu bebehamba befundiswa khona lokhu ukuthi hhayi the more usithi usungumsomabhizinisi usukwazi ukuthi nawe usunelungelo lokuthi uthuthukise ilizwe lakho ngokubhadala i-tax. So kukhulunywa kakhulu even labanye abathengisa lapha be-undermedia sithi kazo ngithi for example abathiwa amabhizinisi sithi kazo okuthi kugcina ubhadale i-presumptive tax. I-presumptive tax inhle imbi ngoba i-presumptive tax whether ube ne-profit or abanga le-profit i-government iyafuna imali ngoba izakutshela ukuthi usemsebenzini, but nxa uzinikele wena ngokwakho warejista and ukurejista ku-ZIMRA is just free. You just log in your lokhuzeni your ID number then usuphiwa i-registration number ezabusebenza ngayo. Nxa utholile nawe sufila ke ifomu yokuthi hhayi this month ngitholile lama kwi-profit kwemalini kwe-10 cents. Ku-10 cents liyana sebekukhalkulatele ukuthi hhayi lawe ibhadala-ke lawe i-0.2 cents ukungena yimalini. Iyancedisa and futhi ukwenza kube kulula ngoba ukwenza kodale nxa ukwanisele ukuthi usebenze. So ngezinye indlela sebeli abantu be-ZIMRA bengayehla sebeli phansi befundise nathi njengezinhlanganiso lathi sisehla sisiyafundisa abantu. Bone ngathi kuzaba lo tshintsho ekuthini imali zeZimbabwe zingalahleki.